ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. Usibanda wayeseleminyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni kwele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking naute, cocaine, crystal, dacha, every type of drug. And we used to smoke, we were smoking those drugs through food, drinking, injection, shada, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs and taking it.
Nanibe manyope, i-cocaine, crystal, dacha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi-ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawobhe iningi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga-engage kuma-drugs sebe-engage ku-sexual abuse futhi sebe-abuse ama-sexual khonapho. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala lapho. So ngiyabona ukuthi lapha sokunzima sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe njenge-community ukuthi sibone ukuthi singakuqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini khonapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Specifically, sikhumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls specifically ward 9 uyathola ukuthi ama youth bakhona vele kathesi abaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le i-age group between 15 and 24 yibo sebebe asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani ngenxa yama-drugs asebenzisa. That's the statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases increased cases of domestic violence ama gender based violence even ama youth bayabulalana besenzayo.
Umnumzana Mishek Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho-ke ama-drugs, indaba yama-drugs leyo kumele ikhangelwe from i-root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa kuhle uthole ukuthi abanangihlala kahle phakathi abazalini bayijiniwa phakathi abazalini nxa umzali ubaba lomama bahlale bonke kumbe ubaba lomama bahlala besilwa kuyenza umntwana ebe sengasethola i-attention besecabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo ebesetholakala senza ama-drugs. Unfortunately esebambelela kuma-drugs eba-addicted kuesesiba nzima ukuthi etshiyane lakho lokho besekudiliza impilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu-life coach enhlanganisweni ye-Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa ethi iningi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema ukubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe-World Health Organization olwaveza ukuba intsha eningi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomanisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.